njengoba 18 ama challenges esihlana lawo. Sana lawo kakhulu ku youth. Iyouth eningi enye ngkhona. Abalala zithupha. And bengela zithupha abanye ma especially sinenzele ukuthi abanye abantwana balobuntandane thizeni. Abanye ba one parent. So ukuthi bethole ilungelo lamabhethe nalana abanye kabala. And mabe siya mbene e-registry. I-registry, abanye bagcina bethi hayi kuyalungiswa ngohlobo olungayo olunye abanye gadani ledorobheni abadala bagcina beswelu ukuya emadorobheni kwambe kuyalungisa inhlupho zezinjengezenelezo ukushota kwezimali begcine behlala phezu kwama-problems anjalo.
Lawo-ke asebebhalisile ukuthola izithupha belawo ama-birth certificate abasedlulwanga isikhathi na sokuthi babhalisele ukuvota, zinkinga bani abadibana lazo?
So abanye kesaba ne launch sometime back balokhu be still bephethe ama receipt but ama receipt akhona lokhu engakaphumi ezithi zinge ngazama ukwe inquire namanye ama receipt zamunyusis. So bagcina bengibhalela enye I receipt futhi on top of leyo abalayo and ebhadele eqedile zonke izimali, receipt yakhona I've got it. So umsiswa khona example ngGlorious Banda ibhubhude school PBT 5432 but konke ama-fingerprints, i-verification, i-ID, i-birth, i-entry number ulayo, i-date of birth ulakho, lamanye ama-numbers abadinga ngikhona ngale ulakho, and le-receipt yabhadalwa i-$5. Izinto zonke zona lezi ezihluphayo ngomunye umuntu ofanele ukuthi aluba kuthiwa uyarejista ukuvota but izinto zakhona uziphethe and usizo lwakhona alutholakali. So incwadi zabo sebhuku uthwele everything ulakho but akutholakali. So asikwazi sesike sancedisa e-registry office etholoshi but bagcina besinike ebhekhi futhi in i-receipt. So ngezizinto ezihluphayo zona lezo.
Ngaphandle kwama-birth certificate, yiziphi ezinye inhlupho elibhekana lazo ku-ward 18?
Engunanzelela ukuthi ngaphandle kwama-birth koyabe ongelayo but abaningi especially intsha hayi kunzima ngoba le mihlangano yenziwa bayabuya bona abahlelo lwangikhona bafundisi. Sikhuthaze nje le badaleni ukuthi abakhuthaze abantwana. So far sibona ngani baphose bangena kathesiko kokugcina iyouth yile problem edinga ukuthi angazi imobilization yakhona ukuthi ngabanzima kangakanani kube kanjani. Kodwa-ke esinanzelela ukuthi ngabaye ebadaleni hhayi kuyabe kungolobuvila bokusukuma kodwa sesafundiswa and ward 18 nanzela ukuthi abaningi sebarejista.
Kubo mama khona bona isilinganiso sabo ungathi siqongile na sabayenelise ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lolu ole-PVR?
Engunanzelelayo omama especially omama baka-ward 18 the most barrages lama-villages angu-6 silezikolo ezingu-3 so siziphiwe zonke ukuthi siye lapho imathe ethetshanini le-Chabanda konke lapho hayi mbonani vele ifule kwakuqala. Hayi sirejistile bangaba balutshwane njengisithi ukuthi ubuvile but hayi asiselabo abanzima kangakanani.